njengebandla le-MD silikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa. Sima tolo nzima ngoba ukomrade Sithembile Mlotshwa uwe ngomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokukhipha abantwana besezimbabwe ekugqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngo-February kade sithiye ngobama uTsvangirai akusuke usatshana nangu naye uSenator Mlotshwa sehambile. Amagama yiyo esingenawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhawe lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu ube ngumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule. Hayi, wawungamtshintshi. Ungaze umthethise okunganani, wawungamtshintshi nxa ezithembi ukuthi lokho yinto engihamba ngakho. Wayengumuntu ohlale ebobotheka nje, abakhona nje kubobotheka kuphela. Namhlanje angisakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani. Yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela, kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebeleland South abeyimela njengosenetha ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kula magama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo and ulahlekelwa kwethu ukuthi iMath South kayisozibe iMath South ingavela onabuthembile Mlotshwa.